Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 21 kuNhlangula 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sesidinga ukuthi njengezakhamizi sikhumbuzane sicebisane ukubana ekwenzeni kwethu okuhambeni kwethibe lokunanzelela
kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 151 belo mkhuhlane lo
isituation kaFather Ribeiro imangalisile kakhulu sibili ukuthi kube lokuvumelana ngemva kwesicelo sikahulumende
umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eNational Heroes Acre namuhla sokusungulwe umkhankaso wokudingela inhlanganiso ye-ibheju likazulu imali yokuthenga amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi kulandela ukuntshontshwa kwamatshela inhlanganiso eyayiwafakile zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 151 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1672. Asebebanjwe i-COVID-19 bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 41,779. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo ubhahe kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKariba, iMakonde, iKaroi kanye leKwekwe. Usudlangile njalo endaweni ezingakavalwa ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin kanye lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane iEmakhandeni kanye lamalokitshi asenyakatho yedolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane phose ezimbili kuphela 1717 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezintathu 3096. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 703,065. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 435,668. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ngokumemeteka kwalomkhuhlane kuleli dolobho
emva ngale besesithabile sithi thina hayi nombolo ziyehla kodwa kulusizi kubani inombolo ziyaqansa khonapha kobulawo lelizwe nje kwezindawo kodwa kuzisosizi ukuthi sithola imbiko yokuthi sokulama hotspots khonapha kobulawayo emzini omkhulu wakobulawayo indawo zenkulumane emakhandeni lalezi ndawo ezingenhla ngapha kwedolobho lethu khona kuzisosizi kakhulu okutshengisa ukuthi kutsho ukuthi sesidinga ukuthi njengezakhamizi sikhumbuzane sicebisane ukubana ekwenzeni kwethu okuhambeni kwethibe lokunanzelela ngoba lo mkhuhlane ukhona ende ubhahile ende futhi sinanzela ubana siyatshela ukuthi ungananzela abaningi asebehlaselwa umkhuhlane ngobuningi ngabantu abanye abaphuma elizweni kusho ukuthi umkhuhlane usukhona phakathi kwelizwe sesiwunikana nje lokho kuzisiza kakhulu kodwa-ke kufake futhi kusivusa ingqondo sokuthi sibone ukuthi siyalandela izimiso leziqondiso ezafakwayo ezokubana sizivikele ekumemetheni lo mkhuhlane ngoba singaqhubeka sinje kule ngozi yokubana abantu abaningi bazahlaselwa sicine silahlekelwa yimiphefumulo eminingi njalo labaningi besiba ngabagulayo lokho kulusizi kakhulu.
Ngamanye amazwi uthi wena abantu abazilandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Kulusizi kakhulu sikhuthe lokuthi sinaze abantu abaningi izakhamizi eziningi zikhanya zilokudelela ukuthile ngoba ngakhangela nxa uhamba khonapha phakathi komzwa kobulawayo abantu bayazihambela bengagqokanga ama-mask. Abantu baphonguminya nantando yabo, abantu abalandaba nje bezixoxela kutshengisa ukuthi abantu linda bakayizwisisi labanye khona ukuthiwa sanitizing if umuntu engena esitolo uyabona sebizwa yilaba esitolo omunye ungathi la ulahla izandla ukuthi kafuni lokusanitizwa. So khona kuyasikhathaza ukuthi abantu bakhanya okwenza lo mkhuhlane memetheke kuyindlela lathi siziphatha ngayo esingathi nayo i-attitude. Abantu asikafiki esigabeni sokuthi semukele ukuthi lo mkhuhlane ukhona kodwa eqinisweni uba nomkhuhlane ukhona. Engxenye vele yokwenza umemetheke ngendlela esiziphatha ngayo and kule ngozi yokuthi ngaqhubeka siziphatha ngalindlela singagcina sibili singena kuleyanye i-lockdown esabekayo kodwa wathi kuphela izakhamizi sinanzela futhi even khonapho ungakhangelayo le mabhasini lapha akozupho ikakhulu lemthoveni abantu bayagcwala nje baloda abantu baze bagcwala ama-seats akula social distancing leyane ebaliswayo thina siyakholwa ukuzupho ngezinye indawo ezibangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke engxenye yokuqathekele ukuthi engxenye futhi labona abama-business ezitolo lapha sokufanele kube le ndlela yokuthi abantu bazame ukunqabela ukuthi nxabe ngena bengangeni baminyane kube lenamba ethile nanelingithile lingena phakathi abanye basale phandle ngoba lokhu singakukela sibule ngozi yokubana singa umkhuhlalo ungasihlasela kodwa ke lathi siyaxwayisa ikakhulu kuzakhamiza ukuthi hatshi asiziphatheni kuhle sihlonise izimiso kwenzela ukuthi lathi sincedise ukubana lo mkhuhlane ungamamize kusiya phambili ngoba impilo siyiphila kanye singaqhubeka siziphatha ngendlela esiziphatha ngayo kule ngozi yokubana sizahlaselwa lomkhuhlane sicine sihlahlelwa imphefumulo eminingi. So siyacela sincenge izakhamiza ezinhle ukuthi asiziphatheni kuhle sincenga labo ozupha ukuthi abahloniphe abantu bangagcwalisa amabhasi basanitize amabhasi abo njalo babezikinzana nxa bengena bangena bagqoka amamaski ngoba babe bazingena bezihambela kungelamuntu lendaba lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Obe ngumfundisi omkhulu wesonto yeRoma, uFather Emmanuel Ribeiro uzangcwatshwa namuhla ekuseni emathuneni amaqhawe elizwe eNational Heroes Acre eHarare. Uhulumende uphe uRibeiro linhlonipho kulandela ukutshona kwakhe ngeviki edluleyo. Ekuqaleni abeRoma bebefuna ayebekwa eChishawasha lapho okungcwatshelwa khona abakhokheli balisonto abasebenzela eHarare. Kodwa umongameli yamasoni Mnangagwa usuke wacela ukuthi bavumele uhulumende ambeke eHeroes Acre ngenxa yemisebenzi yakhe yokuphathisa ekulweleni inkululeko yelizwe ngendlela ezitshiyeneyo. Abe muli yakhe lamaRoma bahlangene ngomgqibelo basebevumelana ukuthi abekwe emathuneni eHeroes Acre okuyinto ehlukanise amalunga alinkonzo ngemibono. Sixoxe lomunye osonta iRoma umnumzana kuzayisa mayita.
Into eyenzakalayo ukuthi kuyaye kuhlalwe phansi ibandla labemuli kuxoxisane kodwa into ekukhona enkulu ukuthi umuntu nxa ngabe egcotshwa ukuthi abe ngumpriste uyabe ngasekho ezandleni zemuli yangakibo umndeni wakhe kuyabe sokulibandla okuthiwa ngesikhiwa yi-incarnation. Ufather nxa ese-incarnated so kusitsho ukuthi ubishop wakhe nguye osekhuluma okuningi nguye osedisayidayo akukonsultwa hulumende akukonsultwa ama-families. So ngokomthetho ngokwazi kwami kuyaye kube ngubishop ole final say kodwa ke isituation kaFather Ribeiro ingimangalisile kakhulu sibili ukuthi kube lokuvumelana ngemva kwesicelo sikahulumende kube lokuvumelana ukuthi ahanjiswe eHeroes Acre eNational Heroes Acre akuzake kube lento enjalo eyenzakeleyo ngoba nxa singakhangela uFather Ribeiro akasuye umpriste wokuqala ukuthi anikwe lesi sicoco. U-Archbishop Patrick Chakaipa owabhubha ngomnyaka ka-2002-2003 ngaleso sikhathi u-Archbishop Patrick Chakaipa wazithola lezi sicoco zokuba yi-national hero. Uthe sezitholile lezo sicoco ibandla laba very clear ukuthi ngoba engumpriste ungumuntu wabantu bonke enjalo wahamba wayalala eChishawasha lapho kulala khona abanye abapriste labo sister labo brother bebe archdiocese yaseHarare ngokunjalo kungimangalisile kakhulu ukuthi ubaba uFather Ribeiro ahambe ayolaliswa emathuneni awe National Heroes Acre.
Ubona lokho kungalehlukanisa phakathi yini ibandla leno?
Ibandla elikatholika laseRoma, libandla elilomanyano. It's a very, very organized church. It's a church which is even more organized than the United Nations. Akungeke kuze kube khona ukudabuka phakathi kwebandla laseZimbabwe ngenxa yompriste nje oyedwa. Into ekhona ukuthi uArchbishop ule final say. Njalo nxa ngabe uArchbishop esekhulumile i-final say yakhe, thina njengamakatholika siyakwazi ukuthi uArchbishop is so high akaphikiswa. Akekho futhi omunye umuntu lamandla phezulu kukaArchbishop. He is the final authority. Lo papa akalawo amandla amakhulu ukudlula uArchbishop kuArchdiocese yaseHarare. Upopu njengoba limbona enjeyana nje ungubishop waseRoma, uphethe khona ngale Roma. Kobulawayo kulo Archbishop Alex ewange kulo bishop wakhona ngale lakho eGweru balaye uBishop Nyandoro emaswingo balo Bishop Basera eHarare nguArchbishop Robert Ndlovu. Nxa elaphana uArchbishop Robert Ndlovu uyi final authority ule final say. So nxa kuyikuthi usenqumile izinqumo azinqumayo, he owes nobody an explanation ngoba usenqumile lokho akunqumileyo. Ibandla lingeke lize libe lokudabuka phakathi ngenxa yalokho ngoba bayazi ukuthi izinqumo zile ofisi yazo lapha ezithathwa khona.
Iwaphi amazwi ongamkhumbula kumbe ongamvalelisa ngawo?
Mina ngokwami ngibonga nje uNkulunkulu ngethuba anginika lona lokuthi ngihlale laye uFather Ribeiro, sazane, sibhodabhode endaweni ezihlukahlukeneyo, sindawonye, sixoxa engifundisa. Imfundiso zakhe anginika zona mina njengomuntu ngizahlala ngilazo emakhosombeni enhliziyo yami. Njalo silibandla sithanda ukubonga uNkulunkulu ngesipho sompriste asinika sona esingufather Ribeiro. Wasebenza iminyaka eminingi kakhulu ebandleni ikakhulu kusifunda bishop esikhulu saseHarare, wachumayela, wafundisa ikakhulukazi intshumayelo zakhe zazitholakala kuzingoma asichiyela zona. Ngokunjalo kuyisifiso sami ukuthi bonke abantu abatsha ikakhulukazi abapriesti abancane bafunde, bathathe futhi emanyathelweni abapriesti abadala laba sebedlule bona abaofather Beiro, baqhubekisele phambili imisebenzi yonke emihle ayisungulayo. Kuthi lezi ngoma zakhe siyakwazi ukuthi uFather Beiro waye strict ngama notes, waye umisa nje ikwaya yethu aliyenzi kuhle yenzani. So kuyisifiso sami ukuthi abantu bengaqhubekela phambili belandela lawo ma notes uFather asifundisa wona, wasishiyela wona. Siyabonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu ngalesi sipho sompriste ayekade esinike sona. Okunye futhi engifisa ukuthi ngikwabelane la mahlaba ezulu ukuthi minengi imisebenzi emihle eyenziwa ngabapriste kuzindawana zonke ngokuhlukana kwazo. Abapriste bayazinikela ukuthi bachiye izimuli zabo, bazinikele ukuthi babe izidela mhlaba ngenxa yokusebenzela abantu. Kuyikuthi phela uFather Ribeiro uhulumende umsebenzisile endaweni ezihlukahlukeneyo, kwenzeka ukuthi aziwe yikho eze wathola lezi zicoco. Kodwa eqinisweni banenge abapriste abakuzindawo lezi ndawo abazinikela ngokufundisa abantwana bebancedisa. Yebo, ye, siyayisizwe eminye imisebenzi emibi, kube yize nje ukuthi imisebenzi emibi iyagcwala abantu bakhulume kakhulu ngayo ize ibe semaphepheni, kodwa eqinisweni imisebenzi eminingi kakhulu ngemihle.
Umnumzana Kuzai Samaita ngowesonto yeRoma. So kusungulwe umkhankaso wokudingela inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu imali yokuthenga amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi kulandela ukuntshontshwa kwamatshe ayefakwe yilinhlanganiso eBhalagwe laseNkabazwe. Umkankaso lo uqhutshwa ebulenjini be-intanethi enkundleni ye-GoFundMe. Sixoxele umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Esikwenzayo thina kathesi ukuthi siphezu komkhankaso wokufundraiser, and umkhankaso lo ayisithi sawuqalayo njengebhetshi likaZulu, kodwa umkhankaso abantu abathi bebone isenzo esimbi esenziweyo ngabantu ababulala abantu, isenzo esimbi esenziwe yi-state, abantu ababona kufanele ukubana ilitshe libiselwe, yibo abantu ababuya lomnaka nokuthi asenze umkhankaso wokuthi GoFundMe. Umkhankaso lowu uoni imali ingaba khona ngemva kokubana i-lockdown leyi isidlulile. So kuvunyelwa ukuthi abantu behlangane, sizawuyela futhi njengenhlanganiso siyebisela labo abantu, siyebisela lawo matshe ukuthi kuzabe kunini, hayi akujahwanga phela, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amatshe azabiselwa esilobela, lizabiselwa ebhalagwe, lizabiselwa nakwezinye izindawo.
Lilenhlelo bani eliziqhubayo kulezi insuku?
Isikwenzayo kade sinjengenhlanganiso ukuthi sihamba sixoxisana labantu khonale kuma communities, njengoba senza uhlelo lwe-healing siyabe sihamba sixoxisana lawo lokuthi sizwe ukuthi bona bafisa ukuthi ngabe udaba lolu lubanjwa njani. Njalo lathi sikhuthazana ukuthi ma i-commission ye-NPRC ingathi isibuya abantu bephakame ngobuningi beyokutsho ukuthi bafunani. So lokhu yikho esikwenzayo njengenhlanganiso okwalezi insuku.
Amapolisa lohulumende eselazela abatshela yini ngokutshontshwa kwamatshelawo?
Uhulumende thina hayi kasoze siyemtshela, ngoba uyabudlala ngesikhathi utshela njani umuntu onguye oyenze icala. Nesizakwenza yikuhlangana lezakhamizi siyebisele ilitshe, ukuthi ngemva kwalokho kuzanzakalana akuqakathekanga. Kodwa kwelinye ilanga omunye umuntu lizamtshonela ligwaza umhlaba kulabo bantu abatshontsha amatshelawo. Kodwa thina hayi esikukhangeleleyo kathesi yikuthi amatshelawa ezinhliziyweni zabantu abafelwayo ayaphila.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba le-The Standard libike izolo ukuthi umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monsora ucele umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni abawenze ngeviki edluleyo ukuthi angaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by-elections. Iphephandaba le-Chronicle lithi kule polisa le-Victoria Falls eligwaze labulala owesifazana obengumkalo ngemva kokwaliwa. Umsolwa ngu-Constable Bright Ndlovu kuthi umufi ngumuchaneta Siziba. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7 lonke nje, ngingalibizi ngamagama lonke. Okhulumayo ngu-DKs. Ngiyajabula mpela amazwi engazwe laphana ekhulunywa ngudalinja, ubaba uDalinja laphana. Bakithi ukhulume amazwi amahle kakhulu okuthi banaba abantu okuthiwa amawuveti, njengoba behlomula izimali laphana zokuthi bangamawuveti. Izimali lezo zingabayenzi ukuthi bedikele abantu bezibone engazathi izimali lezo bazinikezwa izani. Izimali lezo ngezelizwe abazinikezwayo, yikho nikezwa izandla kodwa eziyabe ziphede. Hayi ukuthi sebenikezwe izano ukuthi usebejika bonke sebesiba izano, wonke umuntu ongasozano sebemjikela ngoba sebethole lezo mali. Ubeke amazwi amahle kakhulu laphana ukuthi engathi abantu mpela singalalela sibeyazi, ngoba bakhona labanye abantwana bamawuvithi asebeyizano just because obaba babo bathola izimali lezo sebethole ngazathi izano ebanikezayo. Izano noma ingaziphume embusweni, lezo mali lowo mthetho ungumthetho welizwe ukuba bezithole. Abangeke ukuthi kwaphuma izanu labo abangeke basazithole, kodwa ngokurojwa bazorojwa kuthiwa yithi esibanikezayo uma siphuma embusweni, angeke liziphinde lizithole. ayisi yikho lokho. Bantu tholani izimali lise ndaweni zenu, labantu benu, iphile nabo abantu, liyazi ukuthi lalivele libalwela laba bantu. Hayi ukuthi lalilwela izana, lalilwela abantu banabo lingabajikeli.
Wanani basakazi labalaleli be Studio 7 basakazi ngithi halala kini ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Nyabonga kakhulu uNkulunkulu aliphephise aligcine kulolu bhubhane. Ngithanda ukuphawula amazwi kababugawule othi abantu besiNdebele nabasukumeli phezulu bahambele emuva nxa kuyiwa kukhetho. Utsho kahle njalo isizathu uyasazi, usazi kahle amaNdebele asekhathele ngokusetshenziswa ngabantu abanjengabo kusukela kumazibra. AmaNdebele asukumela phezulu kakhulu, imbali iyatsho njalo akekho ngokuphikisa ukuthi amazibra ikakhulu adlala indima enkulu ekuthatheni leli lizwe. Kodwa nxa sekuvuthiwe AmaNdebele angikhona sefuqelwe eceleni, laye ubaba uGawulu uyakwazi ukuthi azafike kulelo zingakilo yokuthi uvumile ukuba yisikhothamathe, uvumile ukusetshenziswa ukubulala ilizwe isizwe sakibo, uvumile ukusetshenziswa ngababulali according to the grand plan yokunyathezela abantu besiNdebeleni. Nxa wayemela iqiniso laye ngakakho khona phana bese mbuyela kulubo ubaba uWitness Dube oyisikhulumeli sikaMonjuri seMDCT. Kumele laye akwazi ukuthi nxa bebuya emphakathini special abantu besiNdebeleni kabazomela nothing else but the truth, engathi bazothuqisa intuthu obulawayo, engathi bazothuthukisa umnotho benzeni benzeni. UMonzoro wancitsha abantu kudla, abantu bahlupheka bahawule eHarare besiyavota. Kwafika kwaba lamaqembu amabili ababekhuluma isishona bevotela uMonzoro, ayiba abaphiwayo ilanji, ababekhuluma isiNdebele bevotela uMakhuphe. Bahlupheka bahlukumezeka bancitshwa lokudla. Iziphi intuthu ezingathunqiswa nguMonzoro kobulawayo? Please suthanini khona ngapho esayidini lababulali, thina sifuna ukulwela umthwakazi, sesidiniwe.
Ninjani basakazi baka Studio 7, sinibingelela lonke ngendawo ngendawo lapho elikhona sithi liphile nathi siphile. Siyayibonga kakhulu lezi ndaba enisisakazela zona, sibonga nani ukuba khona kwenu. Bengisizwa ngikhuluma ngaleli phepha lele Daily News lika-16 okhulunywe namhlanje mhlaka 16, ukuthi kuthiwa umongameli we-MDC Alliance ufuna ukuyahlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bekhulume ngendaba zokuthi babonani phaka ukuhlangana kwabo ngalungisa iZimbabwe. Kuyacacaka ukuthi abantu bakithi nje basemnyameni, bona bathi balwa nezana, kodwa nansi inkokheli yabo isiyahlangana nezana ututhwa kulungisa ilizwe. Kulungiswani lokho kohlulo oswangirayi nabomgabe? Yini abangakulungisa bona? Yini abangayilungisa phandle kwelokho beqhubeka berobha abantu basemathebeleland betshontsha lama resources asemathebeleland? Ayikho into abangayilungisa laba bantu. Laba bantu babo bayazi into abayenzayo. Lizabona ngawona lamavoti kuzathiwa futhi kutshontshiwe amavoti, atshontshwe izana, atshontshwe izana, ahlale etshontshwa nje izana. Ngapha ubona into abayitshontsha njalo abantu ukuthi batshontshe amavoti, basitshontshela thina eMathebeleland ama resources ethu. Ukutshontsha lokhana kusho ukuthi basitshontsha ama resources ethu eMathebeleland. So abantu bakithi abavuke bekele ukwethuselwa nasemaplazini ukuthi weni ngayivotela enye iparty liyaxosha emaplazini. Akula muntu ozonixosha, akuna muntu ozonixosha. Elizwe senakhululeka, lakhululeka khonokho lanxa singakhululekanga kahle, kodwa akekho umuntu ozonixosha. Ehlaleni iyazi leyo nto ukuthi akuna muntu ozonixosha. Siyabonga kakhulu kuba nani basakazi bakithi. Le message besicela ukuthi niyikhulume ukuthi akula muntu ozoxosha emaplazini. Labantu abethuselwa emaplazini ikakhulu egududu le, akula muntu nje ozoxoshwa ngoba yibo abantu abasemnyameni kakhulu abarojwa izanu. Asike sibambeneni nomthwakazi, sibe nomthwakazi nathi njengoba singabathwakazi, singafuni ukuthi size sigcine singasazazi ukuthi singobani. Sivukeni bantu bakithi.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. uhulumende wele Tanzania yena ongelahlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 usexwayise uzulu ukuthi aqaphele ngoba umkhuhlane lo uyeza ngamandla. Ngokubika kwentathele zindaba ye Voice of America uCharles Kombe. Iofisi ye-United Nations ebona ngendaba zeziphepheli isikhudaze amazwe omhlaba ukuthi anakekele iziphepheli azitshengise uthando. Intatheli zindaba ye-Voice of America uMoki Edwin Kinzeka ubike ngalokhu izolo kunanzwa usuku lweziphepheli. Singene kudaba lweMelika. Abantu abanengi ikakhulu abansundu bathi bajabulile kakhulu ngekhefu eselifakwe nguhulumende eleJuneteenth elokuthakazelela ukuphela kokugqilazwa kwabantu abamnyama eMelika. Umongameli Joe Biden usayine umthetho ohlela leli khefu ngokusemthethweni ngeviki edluleyo kulandela ukupasiswa kwawo lidale lephalamente. Ikhefu leli linanzwe ngomgqibelo mhla ka-19 okulilanga elizananzwa ngalo ngaso sonke isikhathi. Ilanga leJuneteenth leli liqale ukunanzwa ngabantu abamnyama ngomnyaka ka-1866 kulandela ukwesulwa kokugqilazwa kwabo ngumongameli Abraham Lincoln ngo-1862. Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi liqakatheke kanganani leli khefu.
Iholiday le iqakatheke kakhulu ngokuba isikhumbuzo esikhulu ngemva kokuthi abantu abamnyama babulawa bekhitshwa ebugqilini, babulawa eTexas. Lolu suku luqondele kakhulu lalokho lapho babulawa ngemva kokuthi sebekhululiwe kodwa abamhlophe babefuna ukubabuyisela kulobugqili. Kanti phezu kwakho konke kuyisikhumbuzo sokuthi abantu bake bahlupheka okungakanani ngaphansi kobugqili, kubuye futhi kube inkuthazo ebantwini ukuthi balwele esingathi racial equality, balwele ijustice, balwele irule of law, balwele amalungelo abantu, balwele ukubandlululwa kwabantu ngolimi abalukhulumayo kumbe ngobuso, ukuba mhlophe kumbe ukuba mnyama, ukuthi discrimination ayifanelanga yamukeleke noma ingenjani emhlabeni. Abantu balwele amalungelo alinganayo kuye wonke umuntu. Lusuku olufanele ubakhumbuze abantu hayi eMelika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele.
Umthelela wokugqilazwa kwabantu abansundu eMelika oloke ukhona lalamhlanje ungaqedwa njani?
Yebo, kunengi okufanele kwenziwe ukuba ubandlululo luphele du eMelika, ukubandlululwa kwabantu abamnyama kutholakale lokho esingathi iracial equality. Kuzadingeka ukuthi kusetshenziswe umthetho kakhulu oza kwenza ukuthi abantu abamnyama bavunyelwe ukuzuza wonke amalungelo afanele azuzwe nguye wonke umuntu emhlabeni, bahole imali efanele iholwe nguye wonke umuntu emhlabeni, kuqedwe lokho okuthiwa iracial inequalities, ukungalingani kwabantu abamnyama labamhlophe ezimalini lasekuphathweni. Kubonakale ukuthi zonke izinto ezivimbela ukuthi abantu abamnyama bavote bekhululekile ziyasuswa. Kubonakala ukuthi yonke imithetho yenza kube lula ukuthi abantu abamnyama bahlale ngaphansi kokuncindezelwa ngamakhiwa kuyasuswa. Kwenziwe konke lawa ama-reparations, kwenziwe konke kungabi khona okungenziwayo. Konke kumele kwenziwe ukuze ubandlululo luphele du.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abalikhulu elilamatshumi amahlanu lanye 151 belo mkhuhlane lo. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eNational Heroes eGhana namuhla. sokusungulwe umkhankaso okudingela inhlanganiso ye-ibheju likazulu imali yokuthenga amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi kulandela ukuntshontshwa kwamatshe ayefakwe yile nhlanganiso. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi untungamelinkomo.